Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Bone imoto ezingu 3 abantu bedubulana. Obedubula ade ihamba nge 4x4. Kwasekuphuma abantu abangu 2. Babaleka bangena kwenye imoto. Lo obedubula we 4x4 uyo enyimbonileyo sedubula manje ngiyesaba ngilankani ngithukile lapho.
Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakoBulawayo abaleka lalo.
Apho ngufika lapha baqase ukulode emarolini awo bethatha konke amatamatisi, ama-orange, amabhanana lokunye kade kusemoteni.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyanela weBulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni yemkambo yezilimo enzikini yedolobho lakoBulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili, khathesi isilidola lengxenye $1.51 kulitha elilodwa. UZulu lokhe ekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amasela abehlome ngemibhobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-How Mine eduzane lakoBulawayo abaleka lalo. Leli golide libikwa libiza inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye zamadola eMelika, 650,000. Amasela la abikwe edubulana lomqondisi wenkampani yabalindi e-Security, kodwa baphunyuka bachiya imota yabo eyodwa. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda owe-Studio 7.
Amasela la abikwa ecathamele imota ezintathu ebezithwele igolide zisuka lalo lapho elembiwa khona e-How Mine zilisa kwinkampani ye-Fidelity Printers lapho elithengiselwa khona. Bathathele ogadi izibhamu zabo bathatha igolide babaleka. Isikhulumeli samapholisa eZimbabwe u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uchaza ngesehlakalo sanamhlanje.
It's confirmed the Zimbabwe Republic Police is investigating an armed robbery case which occurred early in the morning today when a secret company was conducting a cash in transit of gold from Omai and was attacked by armed robbers who were driving 3 vehicles.
Bathi kukhale sibhamu okwesabekayo udutshulwana. Umnumzana lakhe Nkomo uthi wethuke okwamagama akubone kusenzakala phambi kwamehlo akhe namhlanje okuvame ukubonakala kumfanekiso yokulingisa yamafilimu kumabonakude.
Bone imoto ezingu-3 abantu bedubulana. Obedubula ade ihamba nge 4x4. Kwasekuphuma abantu abangu-2 babaleka bangena kwenye imoto. Lo obedubula we 4x4 uyo enyimbonileyo edubula manje ngiyesaba ngilankani ngithukile lamanje.
Abamabhizinisi ikakhulu abasebenza ngemali bathi sebehlalela evalweni ngenxa yamasela abamba inkunzi okungapheliyo koBulawayo. Umnumzana Terry Ngulube kule khampani okumsebenzi wokutshintsha yokwamukela lokuthumeza imali.
Umumo lo osusenzakala koBulawayo lapha sokunzima sibili. Amarobharizi akhona sesiba maningi kakhulu asokusuka sokumumatheka sisiswela ukuthi kungabe kuyini okwenzakalayo. Siyacela sikuthi ngabe abantu bomthetho bakhangele bakuhlolisise ukuthi okwento lokhu kathi sokuvelela ngaphi njengoba amarobharizi sesiba maningi angaka. Siyacela ukuthi abambe umthetho bahlolisise bakhangelisise ngoba lathi njengabobhizinesimeni bakoBulawayo lapho esibamba izimali sesiswele ukuthi senze njani ngoba usela shuwa lapho ohamba khona ukuthi abantu laba bangakwanisa ukuthi bangene anytime bathathe imali.
Ingcwethu kwezokuhlaziya indaba zenhlala kahle kaZulu lezomvikela umnumzana Engliston Sokhulu uyakusola kwamagama ukwanda kwezehlakalo zokubanjwa inkunzi mahlayana kulezi nsuku.
Indaba yama-armed robbery le isenza kube nzima kakhulu kwenza amabhizinisi kakhulu koBulawayo. Sesidlele evalweni, into esingayithi security of persons, sihlala sesaba ukuthi uzathi la ungathengithengisa amatamatisi akho lapho ubanjwa inkunzi. So kuphinde kusolise futhi indlela okwenzakala ngakhona ukuthi abantu bathathe imali engaka, igolide lingaka babaleke lalo baze banyamalale bengabanjwa. Kumangoyo uyasola, kungabe kungabantu abakwaziyo abakwenzayo, abantu abafundeleyo. And futhi eZimbabwe siyakwazi ukuthi umuntu akaphonga ukuthi angayenza into enje angabanjwa, kodwa kulezi nsuku sibona abantu besenza nje bengabanjwa.
Ngenyanga kancobakazi amasela ahlomileyo athathele inkampani ukuthumeza imali lokwamukela eyemkuru inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola emelika US 100,000 amaranda aweSouth Africa angaba yingxenye yesigidi ara 500,000 emavikini amathathu adluleyo. Bathathele ibhanga le-CBZ inkulungwane ezingama-2 azikhombisa zamadola emelika US 70,000 le nkulungwane zamaranzi ezedlula ama-2 azikhombisa le ngxenye 76,000 rands. Kwathi ngeviki ephelele amasela abehlome ngezibhamu ahlasela inkampani yabomama yamathelen Queens Empowerment Organization atshotsha inkulungwane ezisithupha zamadola emelika US 6,000 le nkulungwane ezinhlanu zamaranzi 5,000 rands. Amapholisa athi indlela ozobanjwa ngayo inkunzi ngabahlome ngezibhamu eZimbabwe yonke jikelele sowuseduza, kodwa balile ukupha inani lezehlakalo zokubanjwa kwenkunzi kuleli. Ingcwethu ezicubungula ngezenhlalakahle kaZulu zitho udanisa ngalezi zehlakalo yikuthi phatho kalamasela amanye awo ngabebutho labasesipholiseni. Ezinye njalo zithi lumkhuba wawungekho eZimbabwe usuvelela ngale komakhelwane kwele South Africa. Ngimele Studio 7 ngingapha ngase-Home Mine igama lami ngu-Ezra Jesus Bane.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane laweBulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa ungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho koBulawayo, besithi balisana lezaphula mthetho kanye lokulondoloza idolobha lihlanzekile. Iningi lalabo abathathelwe impahla yabo namhlanje ngabaphila ngokuthenga lokuthengisa izilimo. Basola lokhu besithi amapholisa atshona exotshanisana labo, kodwa etshiya abathengisa utshwala lezidakamizwa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wezilimo enzikini yedolobho isilabantu abaningi abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni osekudala isiminyeminye lengcekeza ndawana yonke. Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Abednico Ncube uthi bekungasahambeki emkambo wezilimo.
Zimbabwe Republic Police, what I can say is following insanity or carelessness and reckless parking in our roads, all the motor vehicles and heavy trucks were being parked in the middle of the road, and all the roads were now impassable.
Uqhubekele phambili ethi iningi labathengisayo bebethengisa okungekho emthethweni.
So this is in an effort to clear the roads, and people who are doing their legal businesses, they have all the right to do so. Along 5th Street and 5th to 4th Avenue, people are selling some illicit alcohol.
Ophila ngokuthengisa othathelwe impahla umnumzana Pangolini Moyo usola ukuthathelwa impahla ngamapholisa.
Apho ngufika lapha baqase ukuload emarolini awo bethatha konke amatamatisi, amaorange, amabanana lokunye kade kusemoteni. Imoteni zabantu labana abantu babethengile babethatha bejikele emarolini awo. So bathi sebethethe laphana bahle bathatha lokunye okwami lapha amabanana lanilani. Bathi sebethethe lokuyana bahle babiza amapolisa. Amapolisa babuya lezinja, abanye bethwele kuthiwa yini imbhobho. Bafika lapha bahle baqasa ukuxotsha abantu bathi sukanini lapha ngoba lapha.
Omunye njalo othathelwe impahla akade ezithengisa umnumzana Tichikiti uthi amapholisa athethe wonke kodwa bachiye abathengisa okudakayo.
khathisi bayekele abantu abathengisa utshwala ngale abathengisa izinto ezidakayo ama-drugs kodwa thina esiyenza into ezilegal bachaya tiktiki that asikwazi ukuthi senze njani so sicela ku-the powers that be ukuthi sisize bangenele indawo leyo
uBulawayo selabantu abaningi abaphila ngokuthengisa impahla ezihlukeneyo enzikini yedolobho kulandela ukuswelakala kwemisebenzi kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni esibone amafekithali amaningi evalwa edolobheni elalisaziwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngentuthu eyayiphuma emankampanini ayelungisa impahla etshiyeneyo Iningi labaphila ngokuthengisa basola inyathela lokuthathelwa impahla bethi yikho lapho abaphila khona ngakho ke bacela uhulumende ukuba abadingele ezinye indlela zokuthi kube lokusebenzelana loZulu ukuthuthukisa inhlala kahle yabantu lomnotho welizwe ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
zakamizi zemaphandleni zithi ukusilela kwemota sokuhambisa kuyaqhubeka njalo ukukhuphuka kwentengo yazo okwenzakala izolo kuzabangela ukuthi uhlupho lolu lundlondlobale umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakamizi zemaphandleni e Rural Communities Empowerment Trust uthi ukuvinjwa kwezimota ezingayisizo zenkampani yeZupco ukuthi zisebenze kubangela ukuthi izakhamizi zehluleke ukufinyelela indawo eziqakathekileyo ezifanana lenkamba zamapolisa, izibhedlela, lamahofisi kahulumende. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isixoxisana leziphathamandla ezibona ngalolu daba ukuze kulungiswe lolu hlupho.
Ekokuqala vele ukuthi uZupco kabakho ebakhaya kakhulu uyafumana ukuthi indawo enjengelupane uyabe isuka elupane ebhenda edolobheni isiya endaweni ezinjengabojotsholo lapho kuhambeka khona kulo mgwaqo oright khona kule thara kuthi lapho kule mgwaqo enzima engahambekiyo bavele kabazange beke behambe ukudalela abantu ubunzima obukhulu kakhulu kungakho-ke abantu sebethembe izimota zabantu ezizimeleyo ezibiza intengo esabeka kakhulu ozikhobazeleka bakho kukanti lakhona lapho khona ekuhamba khona ejotsholo ukukhwela kwayo kulimazile kakhulu abantu abavele bengela mali
laba abanye-ke abazisebenzayo abanganikezwa imvumo labo bayathwala yini abantu
bayathwala bekwenza becatsha bangabanjwa bahlawuliswa imali ezesabekayo kumbe babambise alomthetho ukuthi bengababambi khonokho kwenza ukuthi bona ukwenzela ukuthi bazuze inzuzo bakhwezele abantu bekwazi ukuthi enye imali ngokuhlawula nxa bebanjiwe njengoba bengekho emthethweni
singathi uhlupho lolu lubakhathaza njani abantu babe siya ngaphi lapho kugcina kube nqabela ukuthi befike
bhizimusi enkulu yenziwa iwa elupane edolobheni lelupane center kungabe ngingabantu abafuna ukuza esibhedlela izibhedlela kazikho emakhaya izintuthwana so abanye abantu babesiza ezibhedlela kumbe bezobona odokotela batholakala elupane center ikakhulu nasikhangele ama-private doctors abeselupane center mbe bafuna ukuya ema-ofisini kungabe kuyikuthatha ama-passport kungabe kuyikuvakathela ama-ofisi e-social welfare kumbe ukuya emapholiseni nxa besebele ngxaki kumbe bafelwe bafuna ukuzothatha ama-death certificate ukuzothatha ama-death certificate konke lokhu kwenzakala edolobheni lelupane kungakho abantu babesuka besabelele bevele emakhaya amaningi bezokwenza amabhizimusi abo elupane abanye ngosomabhizimusi emakhaya babezowoda impahla zabo khonapha elupane abanye ngabazothengisa indida zabo eliya babezilime khona ngalo emakhaya imakethe ikhona lapha elupane ekabathengisela khona konke khonokhu kuyabakhathaza nxa sokubuya endabeni ze-transport ngokubana intengo yangkhona inkulu kakhulu kwezinye indawo vele kayikho okwenza abantu begcine behamba imango esabekayo ufumane ukuthi umuntu uhamba umango odlula amakhilomitha ngamathumi amathathu 30 kilometers isiya phezulu
babonakala njalo abanye abahamba ngendlela zokuhambisa ezifana lenqola kumbe amabhasikile
lalezo nqola sesehluleka lokuthi bazimanethe umuwe emakhaya onqa ungasela amathaya ukuthi umuntu eqalise ukuthi ithenga amathaya kuba nzima abanye bavele lezifuyo kazisekho fuyo ziyafa ngokusweleka kwamanzi ngokusweleka kwamadlelo so obademu kokudolisisa lezo nqola abanye abaselakho vele ngitsho kodwa abalutshwana babuya ngazo izinqola abalutshwana babuya ngawo amabhasikili angeke sathi bonke abantu bakwenza khonokho ikakhulu nasikhangele omama yibo abahlukuluzeka kakhulu ngokuswelakala kwe-transport balutshwana omama abadada amabhasikili
elikwenzayo eliphathisa ngakho izakhamizi
sikubambe kakhulu khona lokho sakubamba kakhulu sakhulumisana labakhokheli ezigabeni khona pelupane sibamba kakhulu idaba olufana lokuthi omama abazithweleyo sebeze besehluleka ukuthi bafinyelele izibhedlela ukuthi bayebeletha bengazifakanga engozini ngenxa yokuswelakala kwe-transport. Sixoxe ngakho kakhulu sibili kabanzi labaphathi.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende ubikwa esithi kakalungisa umthetho ovumela ukuthi abachayele abangekho ngaphansi kwenkampani yeZupco baqalise ukusebenza njalo kufanele babhalise kumanyano yamankampani ezimota ezithwala abantu andubana basebenze. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labafele engozini yesivunguzane esize lezulu eseHurricane Ian esigabeni seFlorida khonapha eMelika seliqonge ladlula ikhulu njalo lesatshelwa ukuba lizaqhubeka liqonga. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukuyafika khona esiyabona umonakalo odalwe nguHurricane Ian ngolesithathu. Ubikwa ethekelele esigabeni sePuerto Rico ngomvulo lapho abeyibona umonakalo otshiywe nguHurricane Fiona. Uhulumende weSomalia wethule umbiko ngensonto ntambama wokuthi uAbdullah Nadir ongomunye wabasungula iqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo ele al-Shabaab ubulewe kumkhankaso wokuhlaselwa libutho lalelo lizwe limanyene lemanyano wamazwe omhlaba. Lanxa intengo yamafutha ezimota yehlile isuka kumadola amabili khathesi silidola lengxenye kulitha elilodwa uZulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka yilokhe iphezulu osokuletha imibuzo yokuthi kungabe kuyile intengo ekhweza empahla yonke kumbe sokulezinye izizathu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esikhathini esiningi intengo yamafutha ezimota ibisithi ingakhuphuka, le ntengo yezinto ezimqoka layo ihle ikhuphuke okwenze ukuthi iningi labantu likhonone ngokuthi kanti khathesi intengo yamafutha ezimota yehlile kodwa intengo yempahla ezimqoka lokhe isiya phezulu. Umnumzana Zweli Sibanda usomabhizimusi uthi okunye okubangela ukuqonga kwentengo zindleko abahlangana lazo nxa beletha impahla lezo ezivela phandle kwelizwe.
Ngeke sakhangela into eyodwa kuphela sithi mhlawumbe yiyo ezakwehlisa umbe ezaqansisa intengo. Esikhathini esidlulileyo besingathi ngamafutha abengani yiwo abekhanya kusekusobala ukuthi aqansisa intengo. Kodwa singakhangela njalo kulamagetsi lawo aqansile ayalokhu eqansa mviki zonke. Singakhangela njalo kulezinye indleko ezifana lokutransporter ukuthi siyathatha izinto zivela kwamanye amazwe siziletha lapha. Khonokho intengo yakhona yokuziletha ngapha le ndleko esizihlangana lazo nxa sidinga imali yakwamanye amazwe ukuthi silethe impahla ngapha ngenye ekhathazayo.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukukhwezwa kwezinto kwenziwa ngabomo ngoba kulabangafuniyo ukubona abantu bethuthuka.
esikubonayo ukuthi lapha sokungathi kuphila ohlakaniphileyo okwentengo yezinto ngathi kwenziwa ngabomu, khathi esinxa sikhangela ukuthi izinto zikhwele njani ezitolo, le mali eholwayo ayisabalwa. Umthova wodwa okwenyanga sikhangelele ukuthi umuntu abe le 30,000 RTGS, nxa uyabe ulokhe uyi 500 pond ngelanga kumele ube le 1,000 pond, okuyinto enzima ebuhlungu ngoba iholo lethu limile. Singathi izinto kumele zehle ngenxa yokuthi ifuel iyehlile, kodwa impendulo ayikho. Okungcono esikubona kungcono yokuthi kukhitshwe lona ibond.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi okumele kulungisiswe kuqala emnothweni. Ilizwe kumele lilungise impahla, hathi ukuba lilizwe elithengayo lona lingathengisi lutho kwamanye amazwe.
Kuqakathekile ukuthi sikhulise umkhonomi, umkhonomi abe productive, angithi ngoba kungikho kathesi ukuthi i-industry ifile. Ilizwe alithengisi impahla eningi phandle kwelizwe. Kebe kuqakathekile ukuthi sivuselele umkhonomi, siqinise siqhelise ukwenziwa kwezimpahla ezitshiyeneyo ukuze sithengisele amanye amazwe. Singabi yilizwe elidlayo kuphela esithi yi-consumption.
Isikhulumeli senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi, e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi amafutha ezimoto asiyo yodwa indleko ebhekana labezimoto ezithwala uzulu, yikho imbadalo yokugada ingasoze yehle ngoba intengo yamafutha yehlile.
Emazweni alomnotho osebenza kahle kungehla ifyueli, intengo yefyueli kuyehla le mali yozokuthutha esingathi i-transport fee. Kodwa kwelaseZimbabwe sibona kuphambana ngenxa yokuthi kulalokho okuthiwa i-speculative pricing. Okuthi abantu nxa becharge bayakhangela ukuthi kusasa kambe kuza kumanjani, kambe le mali izabe lokhe ingizuzisa yini lokho efanele ngizuze khona. Kanti kokunye okubanga lokho yikuthi kwezokuthutha ayisiyo fuel kuphela edingakalayo, ama spare parts adingeka kawehlanga wona. Into edingakalayo ukuze kulungiswe lokho yikuthi kulungiswe zomnotho zonke, akulungiswa fuel kuphela, kudingeke zomnotho zonke zilunge ukuze izinto zehle ezithengiswayo.
Asenelisanga ukukhuluma labo gatsha lwe-Confederation of Zimbabwe Industries, kodwa emhlanganeni owenziwa yilolu gatsha enyangeni ezedluleyo, umqondisi walo wazisa ukuthi ukukhwela kwentengo okungela mkhawulo kubangelwa zindleko ezimbalwa ezihlangana labama-industry ekulungiseni impahla. Wathi indleko lezi zigoqela ukudinga ezinye indlela zokuthola amandla kagetsi, ukuqonga okwenza okudingakalayo ukulungisa ezinye impahla, umholo wezisebenzi, ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa kuqathaniswa lemali zakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika lokunye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
LabeZimbabwe abangene kwelebutsana kunyanga ezintathu zokuqala zalumnyaka lingaphezulu kwenkulungwane ezingamachumi amathathu lane, 34,666, okulinani eliphansi kuqathaniswa leyinye iminyaka. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwelebutswana.
Umbiko osanda kukhishwa lugatsha lukahulumende lwe-statistics Botswana utshengisa ukuthi abeZimbabwe abazange bangena ubunengi kweleBotswana njengenjayelo kunyanga ezintathu zawuqala zomnyaka. Uveza njalo ukuthi ngozibandlela kwangena abantu abadlula inkulungwane ezilitshumi lantathu, i-13,024, kukanti ngohlangula inani leli layehlalanga ngaphansi kwenkulungwane ezilitshumi, i-9,067. Ngombimbitho kwaqala ukutshengisa utshintsho, abantu sebeqala njalo ukungena bevela eZimbabwe beyinkulungwane ezingamashumi lambili, i-12,275. Lokhu kutshengisa ukuthi inombolo lezi phansi kuqathaniswa leminyaka edluleyo, ngoba leBotswana lisithi kungena njalo kuphuma beZimbabwe opho sebefike ingxenye yesigidi ngomnyaka. Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHaborone uthi ukwehla kwenani labeZimbabwe abangena eBotswana ngabe kwadalwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Yes, bona inani labantu akade besethekela leli lizwe vela kubeZimbabwe bengena eBotswana lehlile lonyaka. Ukhanya imithetho ye-COVID le ekade inzima kakhulu ebantwini abangenayo isenza abantu baningi behlule kungena. njalo nje sinanzelele njalo ukuthi intengo yokudla lapha ukudla sokukhwelile labo sobhizimisi abavele eChina sebebaningi abavula izitolo eZimbabwe okuthi kuthi abantu baningi sebekwanisa ukuthi bathenge kwele Zimbabwe bengazi eBotswana ukuzothenga ngapha.
Abanye abafana lomzana Rodwell Moyo bathi ubunzima bomumo womnotho obulethwe yiqhamuka kwe-COVID-19 kungabe kudale ukwehla kwenani labantu abangena eBotswana.
Kube nzima ke nge-first quarter ka-2022 ukuthi abantu bengene kwale Botswana and ngiyakubona ukuthi lokhu kungabe kubangele ukuthi abantu bahlale kakhulu ngesikhathi se-COVID bengangeni and abantu lapha kade bephila khona okulamabhizinisi abantu babe bengaselaqinisi ukuthi la mabhizinisi angabe lokhu esesekhona kumbe abasekho njalo lama-restrictions wona awe-COVID ukuthi abantu kumele babe ngumuntu ohlatshiweyo abaningi bakhona kabahlatshwanga ukuthi ama-businesses abo akhona babesesaba ukukhrosa kumbe bengalaleli ungelo ukukhrosa ama-COVID certificate bengalawo.
Unkosikazi Debra Mkhaso wenhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi amanye amalunga awo asachaphi umncele kodwa sebethenga amavinkilini abakwele China avulwa ngobulawayo.
Aphiyo kulezi nsuku sesilama China shops. So abaningi sebeoda kuma China shops lawa avuliweyo kobulawayo endalokho evulwa every day, every night. Atholakala so bantutshwane nje abachaphayo although bakhona abanye really abaloko bechapha besethenga izinye izinto like ama-depressi izinto ezingathi ezinkulu but for clothing issues ini sokutholakala lapha.
Ugwalo olutshengisa ukungena kwezithekeli kweleBotswana lona luveza ukuba beSouth Africa sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu lengxenye i-56,742 yibo abaningi abokuza abangene kweleBotswana phakathi kukazibandlela lombimbitho. Lokhu kukhomba phose abangamashumi amane ekhulwini i-39.7%, kukanti abeZimbabwe babumba amashumi amabili lane ekhulwini i-24.1%. Umngcele weRamukhwebane leBlumtree wona oyiwo okade uyindawo yokungena ephithizela okudlula ezinye phakathi kweZimbabwe leBotswana uwele kunombolo yesine. Lokhu kulandela ukuthi kudlule abantu abayizinkulungwane ezilithumi lanhlanu kuphela i-15,601 enyangeni ezintathu zokuqala komnyaka. Lesi isikhathi ingcele yeZimbabwe yayivaliwe kuningi kuvunyelwa kuphela abangena ngendaba eziphuthumayo. Kusenjalo eleBotswana libike ngolwesithathu ukuthi ukufaka isigqoko esivala umlomo lamakhala ama-mask kuyindlela yokuvikela ukuthelelana oyi-COVID-19 sokwesulwe. Lokhu kuza ngesikhathi isimo somkhuhlane sesidedile okwamagama kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngiSabron weleBotswana.
Uhlelo lwe live talk namhlanje sixoxa ngendaba ngodaba lwezidakamizwa. Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amasela abehlome ngembobho namhla ahlasele imota ezintathu ebezithwele igolide le-Haumine eduzane lakobulawayo abaleka lalo. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police amanyane lawo ebulawayo City Council namhlanje kuhlelo lokuthathela abantu abathengisa okungekho emthethweni emkambo yezilimo enzikini yedolobho kobulawayo. Lanxa intengo yamafutha ezimoda isiyehlile isuka kumadola amabili, $2 kathesi isilidola lengxenye, $1.51 kulitha. UZulu lokhe khala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ilokhe iphezulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.